Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 5 ngomabasa 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sengutshabelayo kakhulu ngerali leyo ukuthi ilethe abantu ababhilivha kuma-political parties nama-political ideologies atshiyeneyo bahlangana. Kuyikho okufunwayo yithi izalwayo zeZimbabwe ngoba uze sikhiphe umgabo ole meeting phakathi ngalo ukuthi sibe at least the political party A1.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo akumanyano wenera athi azaqhubeka ngemizamo yawo yokubamba ikomishini yezokhetho ngamandla ukuthi iguqule indlela eqhuba ngayo ukhetho.
Xa ungakhangela abalimi begwayi labo sebefuna imali bebenikwe i-first withdrawal $500. So kulabantu abaningi abafuna imali. Uhulumende uthe uzabhadala ama-bonus futhi, so i-cash iyabe idingakala.
Ukusilela kwemali elizweni sokubangele ukuthi amabhanga amaningi ehlise imali umuntu avunyelwa ukuyithatha ngelanga.
Direct from Washington, the voice of America.
Siza kuzwa njalo abalaleli besipha imbono yabo ngomsakazo weStudio 7 njengoba ngolwesihlanu ufikisa iminyaka elithumi lane wasungulwayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe aphikisayo akumanyano we-National Electoral Reform Agenda inera athi azaqhubeka ngemizamo yawo yokubamba ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi iguqule indlela eqhuba ngayo ukhetho. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Bekuculwa ingoma zokuziqinisa ebunzimeni uZulu abhekane labo kubangelwa isimo somnotho lobukhokheli bukamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF. Bebeze emhlanganweni wokwaziswa impendulo yabeZimbabwe Electoral Commission ZEC kuzikhalazo zabenera abazethulayo kumaviki amabili edluleyo owenzelwe egcekeni leFreedom Square. Umgcinisihlalo ohlangothi lwezemithetho kunera engunobhala jikelele ku-MDCT, umnumzana Douglas Monzora, uchasisa amanyathelo abasezawathatha ngemva kokwalelwa kwabo ukutshengisela. Ngaphandle kwamabandla ezombusazwe, bekulabe enhlangothi ezehlukeneyo zempilo kulumbuthano abagoqela izifundi, omunye wenkokheli yenhlanganiso ebezikhona eyeZimbabwe National Students Union ZINASU, bekungumnumzana Aliste Funye.
Mina ngutshabelayo kakhulu ngerali leyo ukuthi ilethe abantu ababhilivha kuma-political parties nama-political ideologies atshiyeneyo bahlangana. Kuyikho okufunwayo yithi izalwayo zeZimbabwe ngoba uze sikhiphe umgabo ole meeting phakathi ngalo ukuthi sibe at least the political party A1 estrong ekwazi ukuthi ihambe iyengena kuma-grassroots. Ngoba into ade siyinanzelayo ukuthi ama-political parties ethu amaningi ade ephelele edolobheni. But at least kuyasinika ukuthi umuntu olabantu kozwimi uyabuye ezobamba lomuntu olabantu etsholotsho ebuye ezobamba lomuntu olabantu eHarare.
Osekukhangelelwe ufunyethi yikuba atsho ukuthi kuyini azokwenzela uZulu ngemva kokutshengisela amabandla aphikisayo la.
So ngiyakukhuthaza kakhulu ukuthi kwakhona bakwanise ukubambana, but into esisele yikuthi besinike iway forward yokuthi iZimbabwe abasithembisa yona iZimbabwe enjani. Ngoba umgabe eqeda ipolitiki biro yakhe uzazitshela ukuthi iZimbabwe ayifuna iZimbabwe entsha and ehambe erizonetha nabantu abasemakhaya. So isikhathi esiya sokuthi bona njengama-political parties abaphume le-clear political agenda and a clear definition yeZimbabwe abayifunayo.
Umnumzana Maxwell Mavuna wako Jahana eGokwe ehlala emzini weKambuzuma usole ukwenza kwamapholisa abenyakazela ndawana yonke.
sengikujayele lokho. Bayazama ukusethusela kodwa akubancedi lawo. Ngokuthi dina vele uyasick and tired. Asabasabi sibamelele bona. Bengasilanda vele ikhono oko sizabona sizakuthola sizabona sebefikile ukuthi baye besithi kodwa sibamelele thina asilanda balapha.
Umavuna obekhona la kumhlangano wokuqala kumaviki amabili edluleyo ulandisa ngokumfuqayo ukuza kule mihlangano.
Ima mfuqo yintando yokuthi sifuna ukubona iZimbabwe vele sithi dina sokulomunye umuntu ukuthi laye umgabi sehambile sesimkhuphile umgabi sesile iway forward echiana le ukuthi kule ZANU PF azisafuni into ze ZANU PF lezi sithi singabuthana sonke so kumbeni kungasinceda ukuthi sidile lo mgabi once and for all.
Umnumzana Peter Moyo wase Warren Park ngomunye wabazinikele ukuza kulo mhlangano.
Kathesi vele sesikhatheni sesubheka kakhulu. Akula kudla, akula mali, akula msebenzi. Angazuthi singaphila njani umgabi vele sifuna ukuthi into enenye endlini yami ukuthi ngifike lapha ukuthi sisuse umgabi sikungene. Ungene omunye umuntu asilandaba ukuthi umbani. Kodwa sifuna ukuthi umgabi asuke esikhundleni ngoba usesibulele umgabi.
Abaze ukuzangena lomhlangano owenzelwe eFreedom Square bebevele befuna ukungena ezitaladeni ngaleso sikhathi bethi ngoba sebediniwe kwenza kwahulumende weZANU PF olobandlululo njengakuqala lapho babefuna ukungena ezitaladeni betshengisela bavinjwe inkokheli yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Ukusilela kwemali elizweni sokubangele ukuthi amabhanga amanengi ehlise imali umuntu angayithatha ngelanga o isuka kumadola angaba likhulu yaya kumadola angamachumi amathathu kuphela. Lokhu yinto esichiye abantu abanengi bethukuthele ngoba bengenelisi ukuthatha imali zabo. Ngicho le mali ethunyezelwa abantu isihlobo labangani abaphandle kwelizwe ngamankampani afana le MoneyGram iyake iswelakale emabhanga kwezinye insuku. Imitshina yama-ATM layo ibikwa yomeqa ayisatholakali imali. Sixoxele ncwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Udubo olukhona ngelokuthi akula mali elizweni. I-Reserve Bank izame ukuthi iprinte ama-bond notes kodwa ayabe esilela. Abantu abafuna imali banengi njalo nxa ungakhangela abalimi begwayi labo sebefuna imali bebenikwe i-first withdrawal $500. So kulabantu abaningi abafuna imali. Uhulumende uthe uzabhadala ama-bonus futhi so i-cash iyabe idingakala ngabantu abaningi.
Ukusebenzisa i-rand lakwele South Africa okukhulunywa ngabanengi kanye lebhanga elikhulu lelizwe yinto esingabona isenzakala yini?
Angiboni iZimbabwe ijoyini i-rand monetary union. Khanya njengani abakhokheli baleli lizwe ababoni ukuthi kunganceda njani. Njalo nxa ungakhangela i-rand ukhanya njengani alikho stable kathesi nxa ungakhangela into ezenzakalayo eSouth Africa. So ukuthi iZimbabwe isense i-rand angiboni kwenzakala. Kodwa kuza kubanga ukuthi indaba yemali ilokhe ihlupha lapha eZimbabwe ngoba abantu baye befuna ukuthi babe ne-cash, i-cash yangkhona ingatholakali.
Lungalungisiswa njani lolu daba mnumzana Kutshera ngoba abantu abaningi bayakhala bathi lanxa nje ikhona imali belayo naleni lutshana balayo emabhanga kabe nelisi ukuyithatha.
Kuvela kudala sike saxwayisa uhulumende ukuthi kumele abe le mithetho engakwanisa ukuthi ihuge abantu abamanye amazwe ukuthi ba-investe lapha eZimbabwe. So ngibona njengani udubo lolo ukuthi sililungise khathesi uzaba nzima. Kodwa uhulumende kumele abe nemithetho lama policies engenza ukuthi abantu abale mali abakwamanyamazwe kumbe abalapha elizweni bakwazi ukuthi basenze izimali zabo bengasabi ukuthi nxa bengafaka imali yabo kwi-economy izanyamalala. So uhulumende kumele abuye lama esingathi ngama confidence building measures.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zibikwa zithumeza imali efika phose ibhiliyoni elilodwa ngomnyaka. Kodwa iningi lemali le ngeyokuphathisa isihlobo labangane hatshi ukusungula amabhizimusi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Dennis Juru ukuze sizwe ukuthi kungani abahlala phandle kwelizwe bengasungula amabhizimusi ekhaya.
Ye, kuya kufanele ukuthi kwenzakale, kodwa ngesimo esikuso kathesi ezikhaya eZimbabwe angibona ukuthi kulo muntu engahamba eyokubeka imali yakhe kulizwe elinjengale Zimbabwe, especially masibhekane nama-elections kanje. So siyabe singawazi ukuthi umumo uzoba unjani. So bengaba khona abafuna ukuyoinvesta eZimbabwe, kodwa okwakathesi angibona ukuthi bazohamba anytime soon.
Kuyini okungakubangela ukubana abantu bengahambi ukuthi basungule amabhizimusi?
Inkinga yokuthi abantu abalathemba mase sifika kusikhathi sama-elections, ngoba i-government ilako ukuthi ithathe imali zabantu njengoba yilo msindo omkhulu wokuthi bafunde ama-elections. Njalo bayezama ukuthi babonise ama-voters ukuthi the electorate ukuthi bayakwanisa izinto. So bayagcina sebethatha imali ezingaso zabo bazisebenzise kuyona leyo misebenzi. So umuntu wonke uyawazi ukuthi ngalesi sikhathi yaso sikhathi sokuthi uyo-investa eZimbabwe. So kathesi abantu angeke bahambe. Njalo indaba yama bond note leyi yethusela ama investors, akula muntu ongahambayo e-investor kulizwe leli le mali eyokuthi ungathengisa izinto zakho awukwanisi ukuzuza imali yangaphandle kwelizwe. Uyabo uthengisa lokhu okuthengisayo ngemali eyisebenzayo eZimbabwe kuphela. So into ehluphayo ukuthi ama investors ayekhaya ayobeka imali zabo ekhaya ngoba babengasozi bekwanise ukuthi babisele imali zabo back kuma currency anjengerand ama-US dollar.
Umnumzana Dennis Juro isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Live Talk kuhlelo lwe-Diaspora Forum namhla sixoxa ngobudlelwano kwezemali phakathi kwabantu abasekhaya lalabo abaphandle kwelizwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ikhansili yezomvikela e-United Nations Security Council ibe lomhlangano wesiphangiphangi namhla wabuhlaziya ukusetshenziswa kwezikhali ezilethefu kwele Syria. Abaze emhlanganweni lo bethesa umongameli walelo lizwe umnumzana Bashar al-Assad labangane bakhe bakwele Russia umlando wokusebenzisa lezi zikhali. Abezombusazwe kanye labakumsebenzi wokuphathisa uzulu lapho ehlelwe ingozi bayahlangana edale lephalamende lakwele Melika eCapitol Hill behlaziya indlela zokuvimba ingozi endlala enkulu engehlela izwekazi le-Afrika nxa kungasathathwanga amanyathelo ngokuphangisa. Inyanga kamabasa iyo eyabekwa eceleni ngamazwe omhlaba jikelele ukukhuthaza ukuphathwa kahle kwabaphila lomkhuhlane we-autism ukuze bathole ithuba lokufundisana ngokuphathelane lalo mkhuhlane. Ukuze sizwe okunenge, uMike Wobe weStudio 7 uxoxele uDokotela Themba Nyoni ongumqeqeshi ekolishini leNational University of Science and Technology kobulawayo, njalo ongumgcinisihlalo wenhlanganiso ebizwa ngokuthi iYonayethu Technologies.
Autism is a problem and cause a lot of people that have a symptoms of autism. It's a society that knows anything about the problem in a day.
What about Dokotela? Kuyini okumele kwenzeke uze umphakathini aphakamise ulwazi lwabo mayelana ngalesifo?
Umphakathi, like I said earlier, umphakathi awazi nama issues wona lawo. So into enkulu yokuqala ukuthi abuye lolwazi bafundiswe. Yani nxa sebefunde ukuthi bekwazi ukuthi kuyini, kuzaba lula ukuthi bakwazi ukuthi i-problem le isetshenzwa njani, abantu labo basizwe njani.
Umntwana kumele ayenzeni ukuze umzali abone ngani umntwana wakhe uyaphila leso sifo?
I-autism igoqela kakhulu indawo ezintathu. One, i-behavior ku-society. Uthola ukuthi umntwana wakho uyabe ngalama-social skills. Okunye uthola ukuthi khona i-communication, number three, communication. Uyabe elama-problems enwele-speech. Omanye uthola ukuthi khona ule-six, uyabe lokhu esenza into eyi-one okuphela for isikhathi eside. And so maningi ama-symptoms angikhona lapho, it's also a kind. But uyaqalisa ukuwabona at the age of about inxobo 24 months usiya phezulu. Uyaqalisa ukubona ama-behaviors anjalo emntwaneni.
Njengomuntu ololwazi oluthile mayelana lemishina eyama ICT leyo siza abantwana ababona ngani kunzima ukufunda, ungathi ama ICT azonikeza abantwana abaphila lesifo se autism ithuba lokuthi aphile impilo enhle
kakhulu? Ngoba ama assistive technologies lawa uthola ukuthi khona aqhamile ukunceda ekukhulumeni. Leyo umntwana ole problem yekukhulumeni kulama tools asetshenziswayo ukunceda injani ukukhuluma. Kulama tools o-air attention ukuthi nxa akwanisa ukuthi enze into ayikhangele ayenze. Kulama motivation.
Umnumzana Themba Nyoni ufundisa ekolishini leNasti kobulawayo, njalo ungumgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Yonayethu Technologies. Ubekhuluma ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7. Umsakazo weStudio 7 ufikisa iminyaka elithumi lane, 14 years, usunguliwe ngolwesihlanu kuliviki. Silethemba siyazifeza zonke isithembiso esozenzayo sisungula lumsebenzi okulethulela indaba ezimqotho njalo ezingeyamelanga kwelinye icele. Nxa kulokusilelayo sicela lisitshele ngokusithumela iWhatsApp iWhatsApp audio loba ivideo i-email kumele lobe emakhasini ethu aweFacebook ikakhulu ele VOA Ndebele. Wothi silicathekele abanye babathumele imbono yabo ngeStudio 7 kuWhatsApp.
Umsakazo weStudio 7 uyanceda amazimbabwenzi amaningi ngesizathu sokuthi yiyo yodwa nje yiwo wodwa umsakazo otshela abantu iqiniso kule-ZBC iRadio Zimbabwe eyabe tshela abantu ngokwezanu kuphela, ayikhulumi ngento ezenzakalayo elizweni eziqondileyo.
Ngiyawulalela njalo uStudio 7 sibili uyaceda kakhulu. Njobo nchili ukuthi abantu beZimbabwe they are being abused ngokuthi kabezwa iqiniso, bezwa nje propaganda ezinye zanu. Ikati iStudio 7 sincedile abantu ukuthi bake bezwe ezinye izinto ezijenele. Direct from Washington.
Radio 7 vele lathi siyazana layo ngoba kuthi nxa sebethatha indaba so abalabhayizi ukuthi nxa sesikhuluma bayakho ukuphumisa elokizeni eradio abantu bezwe ijekelele bengakhatshela banga vele iStudio 7 sise ukuthi banika abantu amaradio vele abambe iStudio 7 ngoba laphana ukuthi AN 909 vele amaradio abangapha vele ayahlupha ukuthi umuntu abambe iStudio 7 but siyathabela kakhulu lathi njengebandla eliphikisayo vele sithemba layo iStudio 7.
Igama lami uNtando Enkosi Moyo, eJohannesburg ngihlala eKensington, eZimbabwe ngibe eKezi eMatopo. I-Studio 7 mina njenge-news source ingisize ukuthini siyakwazi ukuthi kwenzakalani around us eSouth Africa, indaba ze-xenophobia zinalezi zizwa ngayo, ukuthi kwenzakalani ekhaya siyakuzwa lathi noma silapha ekudeni. So it has been really helpful, ibe luncedo kakhulu ezimpilweni zethu ngoba yonke into ebasitshela yona yinto eliqiniso futhi ekuground ezinye izinto esiyabe singazitshelwanga ngama-news sources e-government kumbe awasekhaya. So iStudio 7 iluncedo kakhulu.
Hayi, sesalibonani isizwe sihle. Ibizo ngumuthusi Bashimane Ndlovu kodwa abaningi ke ngawo loyo msebenzi siyaziwa njengomadlela. Besifuna nje ukunivezela sizwe sihle ukuthi hayi iStudio 7 yinto ebaluleke kakhulu, yi-media platform esiza kakhulu thina singama-artist ngoba umsebenzi wethu bayakwazi ukuthi bawufikise ebantwini, batshele isizwe, batshele abantu ukuthi manje senza lokhu nalokhu. Nathi ke ekukhuleni kwethu nje njengoba namhlanje umadlela lo esekhulekhulile singasho sibabonge sithi khona hayi bayenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngokusiveza ebantwini. Siyafisa ukuthi bangaqhubekela phambili benze umsebenzi omuhle. Kodwa ke thina nathi njengoba kuyiplatform yokuthi nathi siziveze sengiyothatha le opportunity ngizimakethe iStudio 7 ivuma ukuthi kune caller tune esikhitshwe ngulo mdala umadlela MTN mawukwazi ukuthi une sim card ye MTN uyakwazi ukuyithola ibe caller tune kuwe. Unga SMSa inumber ethi 4909929 uthola ungamnanga samamoyi SMS a 30180. Ngizophinda futhi SMS a this number, this code 4909929. Uyi SMS a 30180. Uthola ikhola tune ye MTN eka ngamnanga usamamo wadla bani. What's up that? Hayi siyabonga.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngalumsakazo sifikisa nje iminyaka engu-14 ngolwesihlanu siqale umsebenzi. Ulakunjalo ukubabukela ekhasini le-VOA Ndebele kuFacebook lakuwebsayithi yevoandebele.com. Lawe ungakhothwa ileli thuba, thumela eyakho imbono ngeStudio 7 kuWhatsApp kumbe kasini letu le Facebook. Kweze midlalo lamhlanje, inhlanganiso ye Pretoria Portland Cement Zimbabwe iti izaqhubeka isipha usekelo lwemali kumjaho weMatopos 33 mila lobanje kubelo kukhona na phezu kwendlela umncintiswano olonyaka oqhutshwe ngayo ngempelasonto edluleyo. Kubika uJoseph Njanji.
Abaqoqi bomjaho we-PPC Matopos 33 mile abasele bebhula umlilo ngemva kokuba sebechothozwa ngendlela umjaho we-Ultra Marathon oqhutshwe ngawo njengoba kube labadlali abayithoba munomunye abakhalale ukugijima kumncintiswano we-PPC Matopos 33 mile ngomgqibelo. lokhu ngemva kokuba abadlali abafika amajumi amathathu lanye belahlwe imota obekumele ibakhokhele bahlanhlatha beqonda phakathi kwendawo egcinelwa inyamazana eMatopos National Park. Bona kumele bephume beqonda edolobheni lakobulawayo. Kuthe sekunanzelelekile ukuba sebelahlekile umtshayeli wemota wathwala abadlali abangamajumi amabili lambili waya batshiya phandle kwepark emgwaqweni oqonda kobulawayo, okuyisenzo esidale ukuba abalandeli bomdlalo wokugijima bethi impumela yalo mjaho ibingaseyiwe yeqiniso ngoba abadlali beke bagada imota. Umgcini sidlalo wenhlanganiso yebulawayo Athletics Board okuyiwe qoqala umncintiswano we-PPC Matopos Ultra Marathon, uManuel Mpofu uthi balibonile iphutha labo njalo bazaqondisa lapho abaphazamise khona.
Uthithi i-route to inspection songe lo mntwana lwana uyazi i-route azazi ukuba upambanisekelwe kuyini, but siyabonga ukuthi khona amathesi ajele ukuwina anje yona lawo vele awinileyo. Xa uthi okunomunye umuntu anje labana abajele ukuwina kade riza kuthi no lo mfana uthathe advantage yokuthi sinaseke salahle, but ezibhabha anje sesikubonile vele khona uthi it's very important ukuthi imodeli lana elead vehicle anje we have to put abantu bale two.
Isiphathamandla senkampani yePretoria Portland Cement iPPC ngamafitshane okuyiwesekela lumncintiswano ngemali uKelebone Masiyane uthe bazaqhubekela phambili besekela ngemali loba nje kube le ngxaki lonyaka.
Yes, we do appreciate ukuthi for ukuhlangana okukhulu okungaka kuyakwanisa ukuba namaphutha lapha nalapha khona kuyana. I think ngokunye kokunye okungabe kwenzakele, but what we normally do nxa uma sesiqedile i-team ena le responsible ku-organizer siyahlala phansi senze lokhu abathi i-postmortem, sibe sesi-reviewa ukuthi laphana kuhambe njani laphana, but next year sibone ngani kuzoba ngcono.
Onqobe kucele labesilisa kumjaho we-33 mile nguLaino Muchena okunguye onqobe njalo nyakenye. Ikanti endaweni yesibili bekulo Andrew Chimpitzikayi, kuthi endaweni yesithathu bekulo Peter Tumbari. Kucele labesifazane kunqobe uLizi Chokore, kuthi uSamkeliso Moyo yena uqede esendaweni yesibili. Ikanti onqobe nyakenye uMonica Kativu uphuche esendaweni yesithathu. Ekhuluma ngemva komjaho uMoyo uthe yena usebenza gadalala ukuze ayenelise ukwala ilokhu encintisana labasakhulayo. UMoyo uleminyaka engamashumi amathathu lantathu yokuzalwa njalo uthi uzakwala ilokhu encintisa nxa umzimba wakhe ulokhu usamvumela. Umncintiswano walo nyaka we-PPC Matopos 33 mile ungenwe ngabadlali abedlula inkulungwane lamakhulu amabili abaphatheke kumncintiswano egoqela we-33 mile, we-21 kilometers, we-10 kilometers kanye lowe-5 kilometer fun run. Nyakenye kwakulabadlali abafika phose amakhulu ayisithupha abangena kulo mncintiswano. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ngoma imnandi isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amabandla ezombusazwe aphikisayo akumanyano wenera athi azaqhubeka ngemizamo yawo yokubamba ikomishini yezokhetho ngamandla ukuthi iguqule indlela eqhuba ngayo ukhetho. Ukusilela kwemali elizweni sokubangele ukuthi amabhanga amaningi ehlise imali umuntu angayithatha ngelanga. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.